So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje oke wabanga umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha amakhompyutha kahulumende. Umteni welunga le Citizens Coalition for Change umnomsana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-TRIPC umnumzana Tendai Biti lo Charlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo kamantshi namuhla yethese owake wabanga umphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokumfumana elecala lokuntshontsha amakhompyutha ngamachumi amabili 20 ayephiwe izikolo zeGoromonzi South lugatsha lukahulumende olwePortruss. Kodwa umantshi wesule eminye iminyaka kulesi sigwebo wathi uzapika umnyaka owodwa olenyanga ezine. Ukagonye ubikwa wadala leli cala esalilunga lePhalamende elimela iGoromonzi South. Kuba ngomunye wabake baba iziphathamandla zikahulumende asebebotshelwe amacala enkohlakalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Inkohlakalo ingaphela nxa ngabe umthetho ungasetshenziswa njengalokhu ngumthetho. Kungakhathalekile ukuthi umuntu usesihlalweni esingakanani alwiswe abotshwe nxa kufanele ukuthi abotshwe kulandelelwe ubugebengu bonke obenzakalayo. Kanti ke into enkulu kudingeka lokho esithi political will. Kudingeka abasezihlalweni eziphezulu ukuthi babe lesifiso lokuzinikela ukulwa lenkohlakalo. Ayikho leyo nto kasiyiboni kakula mfutho kulabo abasezihlalweni. Ngakho ke nxa kungela political will into oyidingayo ikuthi kube khona abantu abasezihlalweni abazonda inkohlakalo. Khathesi kabekho labo bantu ezihlalweni. Kudingakala ama-political leaders azonda inkohlakalo. Kungaba njalo yonke into iyaguquka elizweni.
Siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngenkohlakalo elizweni, kodwa izehlakalo ezinje kanye lokubotshwa kwezinye iziphathamandla esesike sakubona akuvezi yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Kuncane kakhulu lokho okwenzakeleyo nxa uqathanisa lobusela obukhona elizweni. Ubusela bukhulu bungange sihlabathi solwandle, kodwa okwenzakeleyo ukuthi kubotshwe umuntu agwetshwe oyedwa asingeke sithi thina kuyinto esiluphawu lokuthi laba abasezihlalweni bazinikele ukulwa lobugebengu. Hayi, ngokunye nje abakwenzileyo lapha lalaphana okuthi kubonakale sengathi balwa lobugebengu, kodwa bona yibo abayizigebengu abaphezulu, yibo abatshotshela ilizwe, abebela ilizwe imali. Ngakho-ke abantu baqondile ukuthi ubusela kabulwiswa, inkohlakalo kayilwiswa kuleli lizwe, kodwa iyavikelwa, isaqhubeka ivikelwa lanxa oyedwa phakathi kwabaningi abayizigidigidi abebayo ebotshiwe wagwetshwa.
Iyona inkohlakalo Ncube ingaqedwa njani elizweni ngokubona kwakho?
Ngabe lokho abakwenzileyo bakwenza kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ulasiphi isihlalo, bakwenze kuso sonke isikhathi, ngabe mhlambe inkohlakalo yehlile? kodwa banenge abantu abebayo elizweni abatshontshela abantu abalokho bese zihlalweni bengabotshwa ukubotshwa kwakhe kakutsho ukuthi sekulokukhuthalela ukulwisa inkohlakalo kuyinto nje enziwe yodwa laphana abantu banenge kakhulu abebayo banenge abantu abatshontshela ilizwe abadiliza ilizwe ngobusela kodwa lokho bengaphandle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusaswe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi ukuvalelwa kukakagonye kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kolunye udaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla lubophe isithunywa senkantolo ye High Court uSheriff umnumzana Macduff Madega lumethesa amacala enkohlakalo. Iziphathamandla zebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Charlton Wende baxotshiwe edale lePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lwePomona besithi iPhalamende kumele ikhulume ngalo. Lolu daba ngolwesivumelwano esenziwa iCouncil yeHarare lenkampani yeGeogenics PV yona ekhokhelwa ngumnumzana Delish Nguaya esokuthi linkampani ibe yiyo ebutha izibi kuleli dolobho. Iningi liyasisola lesi sivumelwano lisithi salotsha kungalandelwanga umthetho kanti le council ihlawula imali enengi kakhulu. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka beququzela ukuthi iPhalamende ikhulume ngalolu daba lanxa nje bexothiwe bavinjwa ePhalamende namuhla. Umteni welunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula. Kubika uAnastasia Ndlofu.
Udube ungenelwe ngamajaha amane endlini yakhe elobhengula West kobulawayo amgamula ngebhemba esithi afuna imali aphinde ahlukuluza umkakhe labantwana asethatha amadola emelika aphansi kwangamachumi amabili lanhlanu i-US $25 lomakhale khukhwini abaleka. Umkakhe unkosikazi nobukhosi Dube uchasisa okunengi.
Around half one, maybe. Then says when Jumia was at the qua. So, you know, that was a puma, which would wife on good check with the Gala. Our village is a Sangatavan with the Maragunja. So, a good woman work out to our chess and this giving and as was in Genemia, such as a car and you can have for home, Louis.
Isikhulumisa amapolisa umnumzana Ponyati uthi basaphenya kodwa udadewabo kamufi uChristine Dube uthi abaphathekanga kuhle ngendlela amapolisa aphethe ngayo loludaba. Umakhelwane unkosikazi Sylvia Magoda yena uthi ukhala labomdeni esona njalo lebandla leCCC. Ukhansila kaWard 14 umnumzana Phineas Ndlovu uthe uDube ube ngumuntu wabantu.
Sisebenzile ibindawo yethu emhlangano le. Indawo yethu yemhlangano o engizibuzayo lamhla ukuthi kambe nxa sifisa ukungena emhlangano sizaqonda ngapi.
Lanxa abanye becabangela ukuthi lolu kungaba ludaba lobugebengu nje abanye bathi kungaba lesandla semfene njengoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele.
Ubaba uDube obesaziwa kwana lilunga lesisi njalo obelikhuthele kakhulu ibandla lakhe ngasesingasazukubana ukubulawa lokhu ukubulawa nje ukubona uhlaselwe izigebenga kumbe njalo kwesandla semfene phakathi.
Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi sekuyimvama ukubulawa kwamalunga abo ababulali bethatha izinto ezingatsho lutho. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu kumele bekele amapholisa aphenye ukuze kuphume iqiniso hathi ukugijimela ukukhombana ngeminwe.
Xa umuntu esethe wafa sokuthiwa ubulewe ngayezomba ngazo. Hayi akucubungulisise kuhle ukuthi umuntu lo ubulewe yini.
Ibandla le-CCC lithi uDube uzancwatshelwa emzini wakhe esigodini ku-Ward 5 emlomo lihoto ngomgqibelo. Uthiye umkakhe labantwana abahlanu kanye labazukulu ababili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi asisemaphethelweni amalungiselelo okuhlalisa kutsha izakhamizi zeBinga ezizasuswa sokusakhiwa idamu leGwayishangani. Uthi uhlelo lolu luzathola imali yakuqala efika kumadola emelika izigidi ezimbili i-2 million kunsukwana ezilandelayo. Umoyo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bazimisele njengohulumende ukusebenza lo muntu wonke othinteka kulolu hlelo njalo baluqhuba ngemfanelo.
The first batch iyarelease anytime soon e-2 million United States down ekuqalisa ukulungisela kube lungisela ukuhlimiza.
Bona basuswa nini? Basuswa kungakakhiwa imizi yabo isilungile.
Kuyakhiwa idemu alikablokhwa ukuthi libamba amanzi ukuthi kuku-affecta abantu. Amanzi angaze ebe khona abedlula ngaphansi. Akukablokhwa ngoba lokho idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli, but on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bonabo abantu ukuthi belokhu ze behlaliswe kuhle. Asoze liblokhwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa.
Sike sakhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazosebenzelani ukwenzela ukuthi lazo zilixwayise njengama-stakeholders. Inanzelelwa ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke konke nxa abantu besuswa. Lithini ngalokho?
Ah, okay, yes. Akuright, ababhale bebhale bengabisa kuhulumende. Akula problem. Obviously uhulumende ufuna ukusebenza lengatsha zonke ezifisa ukusebenza la.
Ye, kodwa i-master plan liyana umnumzana Masuka abekhuluma ngayo. Selilayo selibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo.
Yisi master plan isikhona, ikhona isiregi. Because of shortage of ama resources sometimes kuphuza ukurelease ama funds but idam liyaphela. Ngoba kuyasetshenzwa ku ground kubhizi.
Sikhangele
sikhona ngale kuthi kuyasetshenzwa.
Umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona?
Ya, sivumelane kakhulu khona okwathi siwarethi ngakhona okwezakhamuzi ukuthi ama-funds ukuthi e-release masinyane ukuthi kuyeqashwa kulokho, but ama-site everything seku-identify lapho abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe la manzi everything khona ngale.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esigabeni seMathebeleland North. Siphinde saxoxa njalo lo meli weBinga North ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda. Yena othi bahlala phansi lezakhamizi baloba ugwalo lokuthi bafuna uhlelo lolu luqhutshwe njani ngoba kungakacaci.
Uhulumende akakatsho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama-standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungikhona ezabuya ku-ground ukuthi ezehlangana labantu. lokho esikubala emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo lobimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho sithi thinayi thina okwethu esikuletha etafuleni yilokho so yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuyakwenzakala asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayele ukukwenza uphoye kubuya nje ethe bantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye ngibona ngani you see i history yona le ayisiphathi kuhle so ke siza senza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungisele lokuthi sesile position paper yethu nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili ngibona ngani yikho engakutsho
liyake lixoxisane lo uhulumende ngalolu daba labanye abaphatheke ngalo ama stakeholders
hayi uhulumende njengoba ngichilo bese ngakaqalisi ukukhulumisana laye kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngijila ukuthi sesile position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa yaphuma ebantwini izakhamizi zonke about 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye ingxenye yama protocols amanengi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi ufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi kanye lemithetho yethu ekhona khona phelizweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani kanye lokuthi nxa bekhitshwa ikuyini okufuze bekuthole sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo sikhangele ukuthi sibone ukuthi ikuyini khathesi uhulumende akwenzayo lapho kungani khona kuyaba le step nje embi uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho but nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela hayi akula lutho olubi ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na
umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga North eParliamente njalo engowebandla leTRC Kulife Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazana ngalesi sikhathi sokonakala kumnotho. Uphenyo olwenziwe iAfrobarometer oluveze ukuthi abantu abayisilinganiso samashumi edlula isikhombisa 72% bathi ilizwe lisendleleni engayisiyo soluphehle inkulumo mpikiswano. Lolu phenyo luthi njalo abantu abayi 51% bayamethemba uMongameli Emmerson Mnangagwa. Lofumane njalo ukuthi abantu abasekela iZANU PF baku 44% kuthi abasekela iTRC baku 42%. Iningi lithi kalisudiseki njalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leTRC umnumzana Petniko Pepe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Onguye osungula lingxoxo
umkhonomo welizwe lethu awubangamkhisini njengoba nje i-economy yamazwe lonke ingabangamuhle nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzakuthola ukubana amazwe amaningi igoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone phose iminyaka eminingi isibe eminye engadlula ivele up to 40 to 50 years kuyimpumela yokudlangulobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia ngakho-ke nxa ukhangelo zinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazimanga kahle ngempela elilakini ngaba futhi kuhle kube nzima njalo kusiba nzima ngendaba naleyana ukuthi thina ngaba njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu esibiza ngolimi lwesikhiwa oda ama-lines of credit ayezithi yona umkoromo welizwe uhambe ngendlela engani ingconywana. So konke lokwana vele kuyajeniseni bona into ezilethi nzima. Mina njengomuntu le angijalanga ufuna ukubala kakhulu izinto lezi zamabarometer lama-barometer.
Baba Pepe, ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngakhosi ukuthi ke eZimbabwe lapha ke sinama provinces angu-10. Ama provinces angu-10 akhona ama provinces okulokulokwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abanqa bekuzwa umuntu abangamaziyo kusobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osesihlalweni kaJesu ngoba babe bele lokho esikhokuthwa living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaleli le 51% ungafika ukuthi encane mhlawumbe 10-20% nabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hathi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalaba abakubonayo. Leto kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela-ke imali yeZimbabwe iqathanisa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiya phezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu lezanu PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngutshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akula nto ethusayo ngaloko okukhulunywa. Njengoba ngilishilo mina ngathi khona kanenginengi mina vele angisho umuntu odala ukukhangela kakhulu into le ekhulunywa ngamabarometer lawo. Mina ngijalo uba umuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na kuhamba njani ku-10. Ukufala khona kwade kukhulunywa ngumfowethu kanti lapha uBebe sithi khona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphikisa yodwa ngoba uzakuthi 51% bade khona basekela umongameli uMnangagwa, then kwethi ka-72% bade hayi ilingi lihamba kuye. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system, under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaMnangagwa ubuye ujingile uguqukileyo kunalo mbuso wawukhona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wawumgabe bakusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezamto ukhuluma ngobaba uMgabe, umuntu abe hlezi naye vele usebhawa kwaba uyakungena amashuti umuntu eseceleni owabana ngale ngxenye usebenza khona ngale uzabona senze ukhaleni. Kathethi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando ehlonge ungathethi izinto yobela ngoba ukuthethisa noma izini emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhala ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasa ukhiphe inhlamba hathi inhlamba hayi ibhandi liyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokuni ngoba vele nje umthetho wangona wenature unjalo.
Baba Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha, abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga, kanti le ntengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba leNewsday sithi yena vese zwakarongeka, okutsho ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngingamili ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe ine democratic process. Ilizwe leZimbabwe ungathi ukuthi kuthiwa kulempuswa yi-cabinet ye-executive kuphela. But i-cabinet ye-executive abayisibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa ku-ZANU-PF Politburo. So lokho okukhulunywa nguMthuli kayisikho ukuthi laye ukhuluma into ayaziyo aleshiwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo kodwa ukhuluma ke lokho okuthiwa yikudefenda iposition yePolitburo.
UMnumzana Bednego Pepe ngowebandla leCitizens Coalition for Change ubexoxa ke lapho endawonye lelunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. Kwezemidlalo lamhlanje libhuqwe kabuhlungu iqembu leZimbabwe cricketer yizethekeli zaseAfghanistan emdlalweni oqhutshwe namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe laziwa ngegama elithi Chevrons linqotshwe ngeleAfghanistan ngama-wickets amane emdlalweni wesithathu njalo ngokugcina ohlobo lwe-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club namhla. Le mpumela itsho ukuba iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe nge-3-0 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emithathu yedlalwe yilawa maqembu. Wawucubungula umdlalo wekhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wezwe zomhlaba nxa lingaqhubeka lidlala kanje.
Iqembu lamaChevrons elizitshengiselela ukuthi alizilungiselelanga ukuthi liye ku-Cricket World Cup eka 2023 ezadlale India emveni kokunqotshwa khona ekhaya Afghanistan nge-3-0 kube yiseries whitewash. I-Afghanistan liqembu lisacathulayo emdlalweni wekhilikithi kodwa nxa lizabuya lizoyangisa ke amaChevrons kusho ukuthi asewile njalo ukuthi bazame ukuthi besithi bazahamba ku-Cricket World Cup ka-2023 nje sokuzaba isifiso.
Imidlalo ye-One Day International yiyo esetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Amaqembu akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi emhlabeni jikelele adlala ku-Super League yemidlalo ye-ODI njalo iqembu eliyabe linqobile lithola imiklomelo elitshumi. Umdlalo ungayekela ukufika komlindi uyacina omabili amaqembu athola imiklomelo emihlanu kuthi iqembu elinqotshiweyo litholi ngitsho lowodwa umklomelo. Iqembu laseZimbabwe kwakathe silile imiklomelo ngama-35 ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu. UDlakama uthi kuzamele iqembu lamaChevrons libunjwe kakutsha ngoba livele amathuba lo okuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba esencedwe kakhulu.
Okwamanje sebengazama ukuthi balungiselele u-2027 bekhangeleke kwabancane bona labo esesibabona abanjengabo Ernest Masuko, Ainsley Ndlovu labo Madebere oBlessing Mzarabane yena ojike kakuhle kule series okunguye nje esingathi silver lining out of yonke i-series le ngoba amaChevrons kukho konke kujikeni lasekuchayeni vele abatshengiselanga ukuthi baseduze le-Afghanistan kube yi-outclass.
Amaqembu azaphutsha imidlalo ye-Super League ezindaweni eziyi-9 eziphezu kwengalane azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Lawo azaphutsha engaphansi kwendawo ye-9 azaxegwa lamaqembu amahlanu abizwa ngokuthi ngama-associate nations njalo azadibana kumncintiswano obizwa ngokuthi ICC Men's Cricket World Cup Qualifier lapho kuzatholakala khona amaqembu amabili lawo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kwele India. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Owake waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokutshontsha amakhompyutha kahulumende angama-20. Umdeni welunga le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Langelihle Dube uthi udabukile ngokubulawa kwakhe ngabantu abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-CCC uMnumzana Tendai Biti loCharlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePhomona. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.